Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba ke lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Ntulikazi 2023 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
He has arrived home, so we are going to bless our church for a very short service.
Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ezayoja zihlangabeze isidumbu sika Archbishop Ezekiel Kuti esifike eHarare lamhlanje sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ekuqaliseni kwayo nale inyanga.
Uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo, angakuboni ngamehlo lokhu.
Libikwa lokhu liqonga inani labafundi besigabeni seMathebeleland South asebebanjwa ngamandla ukuthiyela isikolo endleleni. Kuthi obeyisikhulumeli sebandla le-MTCT, Mnumzana Witness Dube usephumile kilo esiya kwelibusayo eleZanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ebandleni lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Assemblies of God Africa Zayoja Loba Forward in Faith Fifth isibuthene esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare zizohlangabeza isidumbu sowayengumkhokheli walinkonzo uArchbishop Ezekiel Kuti obhubhele kwele South Africa mhlaka 5 yonale inyanga kaNtulikazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abuya ngokuningi amakholwa ebandla leli ehlabela egida ekhumbula impilo kaReverend Kuti ehanqe umgwaqo osuka enzikini edolobho leHarare usiya esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport. Ukuthi obhubhele kwele South Africa ekuqaleni kwayo nale nyanga wakhokhela leli bandla okweminyaka engamachumi ayisithupha lantathu, okwenza abanye becabange ukuba lizakwehluleka ukuma limanyene sengasekho. Ekhuluma esilindweni sendizamchina unobhala jikelele webandla leli njalo ezikhulumeli salo uMnumzana Michelle Nyambo uthi laba bacabanga ukuthi ibandla leli lizadabuka phakathi ngabazilutho.
He has arrived home, so we are going to Braeside Church for a very short service.
Usefikile ekhaya, siza kuya eBraeside enkonzweni. Sisuka lapho, siza kuya endlini lapho abekwe khona. Okwakhathesi, abaholi bezayoja Forward in Faith Ministries yibo abaphethe ubukhokheli bethu.
Uqhubeke sithi uguthi watshiya ehlele indlela eziningi eziza kwenza ukuba ibandla leli liqhubekele phambili ngomsebenzi loba esetshonile.
Well, of course we were all under him as the leader of the church.
Sonke besiphansi kwakhe njengomkhokheli webandla. Nxa wawulandela ibandla lethu, libandla elilenkonzo endaweni zonke. Inkonzo yethu iphethwe yiNational Council leZayoja Executive. Yikho lapho ekhona yasebenza loba nje engekho yena ngokwakhe.
Omunye olikholwa kubandla leli uMnumzana Ebhedi Mpofu uthi wafunda okuningi ngempilo kaGuti.
Usithengisile vele ukuthi umuntu kumele ahlale impilo istraight, ahlale impilo engayenzi izinto ezingalunganga. So sina sifunde okuningi ngoba wangumuntu ongafuni izinto izono.
Okwenza abaningi bathandabuze ngodaba lobukhokheli bebandla leli ukuba amabandla afana leZCC agcina edabuke phakathi ngemva kokubhubha kwenkokheli eyasungula ibandla leli. Ukunje ibandla le-AFM selilamacele amabili ngenxa yokudonselana kwenkokheli. Okwakhathesi uNyambo nguye okhokhela ibandla leli esithi iqhuza le-National Executive yabandla leli liza kutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaGuti. UGuti ubeze leminyaka elikhulu 100 wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1923 mhlaka 5 Nkwenkwezi. Waqala inkonzo yezayoja ngomnyaka ka-1953 yona eyasabalala yaba semazweni adlula ikhulu. Uguthi esebenza lebandla lakhe wasungula isibhedlela sembuya Dockers eseHarare kanye lekolishi eleZimbabwe Ezekiel Guthi University Zegu. Ubhubhele kweleSouth Africa njalo uzabekwa eZimbabwe loba nje abebandla leli engakazisi ukuba uzabekwa ngaphi njalo nini. Kubikwa kuzaba lomkhosi omkhulu ozakwenzela enkundleni yeRufaro Stadium yokujabulela imisebenzi emihle eyenziwa nguGuthi esaphila. Mina lezi kuzabe nifte Harare ngumdodolozi Ndlovu.
Kube isikhulumeli sebandla le MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube, ubikwa esephumelekile esiya kwelibusayo eleZANU PF. UDube uveze lokhu encwadini ayilobele umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora. UDube uhle waphanga waya emhlanganeni weZANU PF okade usenzelwa eCentenary esigabeni seMashonaland Central namhlanje. Ubonakale emfanekisweni ehlezi lo mnumzana Blessing Chebundo, yena ke onguye okhokhela abantu abasuka kumabandla aphikisayo besiya kuZANU PF. Emhlanganweni munye oweCentenary, umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukubana akhankasele ngokuthula lapho ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo olukamhlaka 23 Ncwabakazi. Ekuqhubekeni kwemikhankaso yamabandla ezombusazwe elizweni jikelele ngalimpela sonto, ibandla le-CCC libika ukubana lizaba lomhlangano omkhulu wokukhankasa kusasa enkundleni yeDulibazimu eBeitbridge esigabeni seMathabeleland South. Kuthi-ke abezaphu bona bakhala ngokuthi amapholisa avimbe ukuqhutshwa komhlangano wabo wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho ekhezi eMathabeleland South lamhlanje.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe. Libikwa lokhe liqonga inani labafundi besigabeni seMathabeleland South asebebanjwa ngamandla okutshiyela isikolo endleleni kusukisela ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela kusiya ngohlangula lonyaka. Babikwa baphose bafike amakhulu amane asebetshiye isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuzithwala lokwendiswa bebancane. Iningi labafundi laba ngabasemaphandleni ensiza laseMangwe. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umbiko wethulwe ngabogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni uveza ukuthi ukuzithwala kwabafundi, ukwendiswa bebancane, ukuswelakala kwemali lokunye ngokunye osekudale ukuthi abafundi befulathele isikolo. Abafundi abangamathumi amahlanu lantathu 53 ngakade bezithwele, kuthi abalitshumi ngabajiye isikolo besiya kwenda. Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi lanxa umthetho uvuma ukuthi abafundi abazithweleyo baqhubeke ngezemfundo, iningi ngaliphindi liyesikolo ngemva kokukhulelwa.
Amankazana ikakhulu ayabe esezithwele, uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo. Angakuboni ngamehlo lokhu, ngisakuzwa nje ukuthi kuyenzakala, but angikamboni umntwana oya esikolo ezithwele.
Uqhubeke ethi ingxenye yabafundi laba asebejiye isikolo ngabafana asebekhulelwe izidakamizwa.
Abafana bavame kube besiya eGoli kumbe besiya esitsheketsheni, kwesinye isikhathi bezihlalele nje. Abaningi ongontanga khonokho kuncane sekusiba bhizi ngelobu tshwala okuthiwa yinjengo. Isikhathi esiningi bayabona isikolo sesibabambelela ngoba babe befuna ukwenza ama-peace job ukuze benelise ukuthenga amatshwala lawa.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abesifazane lamantombazana A Women Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Sethekele Chabangu, uthi ziningi iy'swelo zabafundi bamaphandleni.
Abanye babo bagcina bezithwele, abanye bayabaleka baye emazweni, abanye babaleke bayogcina sebezihlalisa nabotsheketsha ngoba abanye basuke bebalekela isimo sasekhaya ngoba bayahlupheka. Abanye babo bashiyekiswa isikolo ngendaba zokuthi abanazo izinto ezifaneleyo zokufunda, abanye baswele iy'ncwadi zokufunda, abanye baswele ama-uniform. Ziningi iy'swelo zabo abanye abakwazi abakwanisi lokubhadala ischool fees.
Njengenhlanganiso uthi kukhona abakwenzayo ukuze laba bafundi babuyele esikolo.
Sike saba le program yokuthi sifinyelele bonke labantwana laba abangamankazana abangasayiyo esikolweni. Abanye babo babekulangazelela ukubuyela esikolo, kodwa abanye bawabona ukuthi vele umuntu wangkhona sezibone ngathi impilo yakhe seyiphelele kwendeni kuphela.
Umbiko ogatsha lwezemfundo uveza njalo ukuthi abafundi abafika phose amathuma ayisikhombisa 67 bajiye isikolo ngenxa yodubo lwemali. Unkosikazi Gugulethu Mkandla, umqondisi wenhlanganiso enakekela abantwana eliseho Memorial Trust, uthi bayancedisa abafundi abaswelayo.
Sibabhadalele ama-school fees, abanye abangabe bedinga o-stationary nama-uniform esikolo. Siyabancedisa khonapho ngokubapha kwenzela ukuthi kungatholakali isizathu ngekhaya ukuthi umntwana akahambanga esikolo. Besikhulumisana labadala ukubakhuthaza nje lokubakhumbuza ngamalungelo abantwana, ukuthi onke umntwana ulelungelo lokuba sesikolo, njalo abantwana kumelanga bahlukunyezwe kumbe behanjiswe emendweni.
Kumaviki asanda kudlula, abafundi besabelweni seMandebeleni bagale njalo ngemango emide abayihambayo lapho besiya esikolo, besithi kuyadinga ukuthi kwakhiwe ezinye izikolo ukuze abafundi baqhube izifundo zabo beseduzane lamakhaya abo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ikelani singene ke esikhathini esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba eziphathelane labesifazana kuhlelo esilophiwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo. Asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla.
Ngizingelela lonke zakhamizi zempophoma Mzibikazi Constituency. Ibizo lami nguSihle Muzenda. Isibongo sami sokuzalwa ngesakonyathi. Ngithuma ngapha eMatopo eKez kuvillage okuthiwa yiLubhangwe.
Mina ngikubandla ele-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance libandla elikhokhelwa nguSamukele Radebe kanye lo-chairman u-M Ndebele.
Ngi-one of ama-candidates kuma-MPs awempophoma Mzilikazi Constituency. Mina ngingumfundisi, ngiqhuba ubufundisi ngisebandleni okuthiwa yi-Glory Embassy, ibandla elathiwa ngumkami. Wangichiya ngikulendima namanje ngisasekhona. Ngingumfundisi nginjalo ngitholakala ngilapha ku-politics. Ngiyazi abanye abafundisi abaningi bayabaleka kakhulu uma ukhuluma ngendaba ze-politics beku-blue tick nxa ubasendela ama-messages. Siyakubona laseBhayibhelini, siyabona kulabo ana ababebizelwe emathempelini bengasuki ethempelini, bame ngathi ngama-priest. Ngibona futhi siyabona omama abanjengoDibhora ababebizelwe phandle kwamathempeli.
Okuyikho kwakufuqayo ukuthi uncintise kuyini, njalo yisigaba osijayelewe yini ukuthi ukhulele khona.
Ekusukumeni kwami ngifuna ukutshintsha, ikakhulu uma ngikhangele ama-youth ethu this time. Ku-constituency singcwaba abantwana. Abantwana abasichiyayo ngabantwana bethu esibazeleyo. Ingakho ikakhulu okuqaleni zakhangela ama-youth lawa afayo because of ama-drugs. Ngizele ngingumama, ngiyabazi ubuhlungu bokukhulisa even abantwana bengaselabo baba. As a widow, I have experienced all the pain.
Kubuye njalo sikhangele i-structure esendlini
lapha abantwana abaphuma khona ngibona ngathi okunye okuhlukuluza abantwana bakuthola phakathi kwezindlu esihlezikizo umama lo baba uthole ukuthi abahlalisananga kahle kusuka kube lenzinswelo eziningi endlini thola umama uhleli baba uhleli thola ukuthi abantwana they are dropping out of school this time votelani mina umuntu wesifazane ngithembisa ukuma laye kuzaba la women empowerment ngakhohlwa ugogo nabo ngiyababona ugogo basebunzimeni ama bills amanzi ngapha abasebenzi sikhulumisana lo councilor ukuthi kubonakala ukuthi kanti ugogo bangayizwa kanjani ama bills amanzi angathi enzima even lakithi isayizi zethu ningakhohlwa labo baba labo abayibo inhloko zemizi ngithe ngihamba hamba ngingena ngabathola baba banengi noma kungela msebenzi kodwa bayazisebenza uthola ukuthi bayenza ama projects abo ready kodwa abanengi bekhalakhala ngokuthi hayi kusuka nje kusilele lapha lalaphana because of ifunding athemba ukuthi mina ngiyabizwa nguNkulunkulu engibizela ukuthi hayi kube le transformation inguquko onke umuntu esale ele peace elothando elo joy ama depression esuke ebantwini nxa ngikhuluma ngempophoma mzilikazi constituency ngikhuluma ngempophoma ngikhulume ngemabuthweni ngiyethatha u O Square wenjube imachobane le part of intumbane u D laphana imzilikazi sithi ingubo yenja siphinde sithi Thorn Grove sukumani mhlaka 23 August lihambele evotela umama uSihlu Mzenda votelani umuntu obizwe uNkulunkulu ukuzolisiza
leyo bekuyingxoxo lo mfundisi Sihle Mzenda umanyathi ozancintisa ukhetho lokudinga ozamela impophoma mzelikazi edalele parliamente yena ekubandla le Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi uSenisi Banda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo namhlanje ngiyabengelela abalalela.
Sizwa kuthiwa lilohlelo lokuthandazela ilizwe phambilini kokhetho. Ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe besikhangela ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayedlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ongathandaza labo ubusu ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke kulenjini asile silabo bulenjini lapho bezimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi ayibe sithandaza sikhangelele ukuthi ilizwe lethu libe lokuthi.
Wona umumo unjani nxa liqathanisa lesinye isikhathi nxa kuzaba lokhetho udlakela olukhona luningi kakhulu yini nxa likhangele kumbe lunganeno?
Thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sithi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono senze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimuze sithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i-5 minutes esiyicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakhuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli.
Bonge kakhulu Chris labalaleli. Ngiyakhola ukuba lakhona ngapha Studio 7 lizokwenza ama 5 minutes lithandazele ilizwe leZimbabwe ngo-1 o'clock when khona ngapha eWashington. Siyabonga inkosi Libusiso.
Lo ke bekungumfundisi uSimisibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilali.
Kwabasanda kusixhoma singumsakazo weStudio 7 yeye Voice of America esakaza iseWashington DC. Umqeqetshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltimore Prieto ukuthaza abalandeli baleli qembu ukubana kababuye ngobuningi bezosekela leli qembu nxa lapho lidlala ngendlela ethembisa ukuba lonyaka lingaphakamisa isicoco seligi elagcina ukusiphakamisa ngomnyaka ka-2006. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lizemukela eManyika Diamonds kusasa ngesonto njalo uBrito uthi kuyisifiso sakhe ukuba abalandeli baleli qembu baze ngobuningi enkundleni ukuzolibukela.
Siyabadinga abalandeli, siyaludinga usekelo lwabo. Akusikho ukuthi lumdlalo uqakathekile ukwedlula eminye, kodwa sikufisayo ukuba batshengise usekelo lwabo ngokugcwalisa inkundla igcwale phambi.
Iqembu leHighlanders lizangena kumdlalo wakusasa lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elile miklomelo ngama-30 lanye 31 njalo ukudlala kwalo sekulethe ithemba kubalandeli balo ukuba mhlawumbe lingaphakamisa isicoco seligi sona elacina ukusithatha ngo-2006. Kumidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League, iqembu leGreen Fury linqobele Dynamos nge-1 kanyanga seGibo. Iqembu leYada linqotshwe nge-3-1 ngeleChicken Inn ngaseBaobab. Iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge-1 kanyanga leLengezi Platinum Stars eNyamunga. Iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2-1 ngeleRentals eLuveve. Kuthi iqembu leCapes United libe ngujikilobhanqa leLetriangle nge-1-1. Iqembu eliphakamisa isicoco nyakenye leFC Platinum lizavakatshela emalahleni ukuyadlala leqembu leWange kusasa ngensonto. Njalo umqeqetshi walo uNomen Mabheza uthi ukhangelele umdlalo onzima kakhulu.
Siya eWange njalo akusoke kube lula ngoba baqale bengadlali kuhle, bedlala bengakibo, kodwa kathesi sebedlala kuhle kakhulu.
Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSheshamu lizadlala neBlack Rhinos ngaseBad kuthatha ukuthi iqembu leSimba Bora lizadlala leZPC Caribe ngasePaupamp. Sikhangela umdlalo webhola lokuqhaga odlalwa ngabesifazane. Umqeqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wokuqhaga uRopa Fatso Mtauki uthi ukhangelele ukuba leli qembu lenze izimanga kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ensukwini ezilandelayo.
Sikhangelele ukudlala sithole impumela enhle singapheleli kumidlalo eziba nxa kusenza sibe kumaqembu amane ahamba phambili emhlabeni jikelele.
Umncintiswano weNetball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni leCape Town elizweni leSouth Africa njalo uzaqala mhla zingamashumi amabili lathobamine mbili kuyona le inyanga kaNtulikazi. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A ndawonye leAustralia, iTonga kanye leFiji. KuPool B kule England, iMalawi, iScotland kanye leBarbados. KuPool C kule Jamaica, iSouth Africa, iSri Lanka leWales. Ukuthi kuPool D kule New Zealand, Trinidad and Tobago, Uganda kanye leSingapore. Ngokwesibili kuba ilizwe leZimbabwe liphatheke kumncintiswano wezwe zomhlaba emdlalweni webhola lokuqhaga elabesifazane njalo ngo-2019 liphutshelise endaweni yethobamine mbili yemidlalweni ephutshelwe kwele England. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo namhlanje abaculi bethu silomculi wengoma zomdumo wezokholo ozibiza ngokuthi ngumaka D odabuka eSanzukwi ePlumtree kodwa ehlabela ekwele South Africa. Nangu ixoxa lonto ngamile inkomo weStudio 7 ngesingile yakhe entsha.
Igama lami lokuzalwa ngusikha sikhathele Nkomo, ngizalelwe ePlumtree ekulima mangwe. Istage name nguMaka D. Ingoma isingu track ingoma eyodwa ingoma yakuqala ebizwa ngoZingandiza. Kusho ukuthi ke ngikhangelele ukwenza i-album ensukwini ezilandelayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami utholakala kuwo wonke ama digital platforms. Uyatholakala kubo Amazon, Spotify, DistroKid, Apple Music, iTunes, Tubidi, bo TikTok uyayithola, Facebook, YouTube and many more. Usho ukuthi ubhala Zingandiza and then search iyavela. Abangathanda ukuxhumana nami ngitholakala kule number ngise South Africa 0027 78775 7441. Ngiphinde ngitholakale njalo ku-email ethi makadi.arts@gmail.com. Kusho umakadi ngu-double M, double makad.arts@gmail.com. Kuma social media ngitholakala ku-Facebook makadi, YouTube makadi, Instagram makadi, TikTok makadi.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engingawashiyela abalandeli ngawukuthi ngokuzithoba nangokuzikhandla uJesu uma ekhona konke kuyalunga.
Ngilethemba lokubali ukholisile umculo wethu walamhlanje, umculi wethu uMaka D esethula lapha isingulo yakhe entshantsha esachisayo. Hayi, isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili.
Hinsa ucho kathesi ukuthi sivalelisane sihlangane singabaphilayo libe lenje phela sonto elithukela igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.